sokuyizikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhlaka 10 kunhlolanja 2021 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje.
Ukutholakala kwenjekishini lezi ezivela eChina kuqakathekile kakhulu.
Uhulumende uthi amajekiseni okwelapha umkhuhlane we-coronavirus awathenjiswe yiChina azaqala ukufika elizweni ngeviki ezayo mhlaka 15.
Abantu bezanu-PF yiwo amaland barons akula omunye umuntu ongamthola ongekho kuzanu-PF olilandi baron.
Owake waba ngumphathintambo obona ngendaba sezisebenzi njalo elilunga lezanu-PF unkosazana Petronella Kagonye ukhululwe ngenkulungwane ezingamakhulu amathathu zebay izolo. Kubhubhe abantu abalitshumilane ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi amajekiseni okwelapha umkhuhlane we-coronavirus awathenjiswe yiChina azaqala ukufika kuleli ngeviki ezayo mhlaka 15. EleZimbabwe ngelinye lamazwe alitshumilane azathola amajekiseni la wona alungiswa yinkampani yaseChina iSinopharm. IZimbabwe izaphiwa amajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosazana Monica Mutswangwa wazise izolo ukuthi inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele iWorld Health Organization yavuma ukuthi ijekiseni yeSinopharm isetshenziswe ukwelapha iCOVID-19 ngokusemthethweni ngoba ilokuphumelela okungedlula isilinganiso sokungamatshumi ayisikhombisa ekhulwini kusiya kwayisishiyankalombili 76-86%. Wengeze wathi uhulumende uzaqhubeka edinga amanye amajekiseni afana le-Sputnik V yakwele Russia. Ele India lele Bilitane lawo athembisa ukuphathisa iZimbabwe ngamajekiseni. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe likhwelela yakunkulungwane elamakhulu amathathu lamatshumi amahlanu lantathu 1,353 izolo ngemva kokubhubha kwabantu abalitshumi lane. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo balikhulu elilamatshumi amabili lantathu 123. Lokhu kukhweze inani lasebefunyenwe bele COVID-19 kuleli laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 34,781. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Jasmine Tofa okukomiti ebona ngezempilakahle edalele parlamente njalo emela idolobho lakoBulawayo kuleli dale.
Ifezi le esikuyo esibili singakhangela ukuthi isiyafekte kakhulu iZimbabwe, abantu abaningi bagulile. Ngibona ingani uhulumende ngathi akuzange kube lama lessons learned from the first COVID yakuqala. So uhulumende kade emele ekhangela ukuthi kuyini angakufunda from the last time. So kathesi ungawukhangela ukuthi abantu makhaza or ordinary people abakuma community ungakhangela ukuthi iripoti kade ikhitshwa kuthiwa ngakhulumela khonapha eSongros, okoBulawayo bekhulumela ukuthi eSongros hospital kathi kungalabantu abakhona empilo ungakhangela ama numbers akhona ukuthi ngadlula abantu abalutshwane kimi kutsho ukuthi umuntu makhaza kade ngala engayenelisi ukufika esibhedlela because iyabe ngala mali engalandlela yokuthi afike ngendaba yama lockdown restrictions. So uzafica njalo ukuthi even ama vaccines ona lawa abuyayo azathathwa ngabantu isikhulu yibo abazathola ama vaccines ona lawo abantu makhaza ke. So mina ngibona ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe ikuthi akhangelele umuntu wonke oweZimbabwe, meaning that umuntu noma osebenzayo ongasebenziyo, kutho ukuthi uhulumende kumele adinge indlela njalo eyokuthi abe nguye okontrola imali ezathenga ama vaccine lawo.
Njengekomiti ebona ngezempilakahle edalela ephalamende, kukhona yini elake lakuxoxa kuleli dala okuphathelane le-COVID-19 lemithi legumbokunye?
Kukhona esake sakuxoxa kodwa njengoba iripoti yethu ingakaphumi ngangivunyelwa ukuthi ngidisclose esiyabe sikuxoxile yabe sengephula umthetho, but kukhona sibili even ngathesi kukhona esikuxoxayo namhla besile komiti
uNkosikazi Jasmine Tofa ukukomiti ebona ngezempilakahle ephalamende njalo umela idolobho lakoBulawayo kuleli dale. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSeni Spanta, sambuza ukuthi uthini ngamajekiseni la avela kwele China.
Ukutholakala kwenjekishini lezi zivela eChina ukuze sincede abantu ukuthi bamelane lalo mkhuhlane we-COVID-19 kuqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi kwamanye amazwe vele abantu bese beqalisile ukuhlatshwa, thina bese sisalele ngemuva. Ngakho kuyabongeka njalo nxa sinanzelela amandla alezi injection kangangani, hayi ayazama kakhulu ukuthi umuntu akwanise ukumelana nalo mkhuhlane.
Ngobani abamele baqala ukuhlatshwa?
Sibona kuqakathekile ukuthi uhulumende aqala akhangele amanesi lamadokotela labanye abasebenza ezindaweni zempilakahle abakhangele abantu, ikanti njalo kuyadingakala ukuthi bakhangele labantu abadala, abantu abangakwanisa ukuthi bebanjwe umkhuhlane lo uhle ubehlule ukuthi umuntu aphile. Bembona kuqakathekile ukuthi ngabe baqalisa khona ngale ukwenzela ukuthi kube babasizakala kuqala bengangeni emuntwini wonke.
Njengoba efika ngeviki ezayo amajekiseni, uhulumende seqalisile yini ukufundisa uzulu ngawo?
Ukuthi khona kuza kuba khona ukufundiswa kwabantu ngokuthi la ma-vaccine kuyini njalo angasiza njani abantu empilweni zabo. Thina bese sifuna ukuqalisa lolo hlelo besamelele nje ukuze ukuthi uhulumende useme ngaphi, kodwa siyananzelela ukuthi njengoba injections ezikhona sokungaqalisa kumsebenzi wokuthi kukhuthazwa abantu njalo bachasisele ukuthi le ivaccine isebenza kanjani njalo ibasiza njani emzimbeni yabo. Lokhu kuzanceda kakhulu ukwenzela ukuthi kube labantu abaningi abangakwanisa ukuthi baluthathe le ivaccine lalumuthi njalo bavume ukuthi bahlatshwe. Ngenxa yokuthi uhulumende angaba nazo lezi injections zibe ziningi, kodwa nxa abantu bengachasiselwanga abantu abaningi bangayesaba ukuhlatshwa ngenxa yokuthi kule ndaba eziningi ezibhodayo esingathi ngezamanga abantu babengala aziqiniso, kodwa ke kuthi abantu besesaba kuzayenza ukuthi abaningi bayesaba ukuthi behlatshwe. So kuqakathekile ukuthi kuphangiswe ukuthi kungenwe phansi ezigabeni lapho abantu abahlala khona, wonke umuntu achasisele abantu bazwisise ukuthi uhamba njani.
Umnumzana uSeni Spanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Umeli weHarare West edale lephalamende njalo elilunga leMDC Alliance uNkosazana Joanna Mamombe lomunye wakhe uCecilia Jimbiri bakhululwe yinkantolo yeHigh Court izolo ngesibambiso sebail. Ababili laba bahlawuliswe inkulungwane ezilitshumi zamadola ngamunye ngemva kokubotshwa ngeviki edluleyo besetheswa icala lokuthuka amapholisa. Kusenjalo oke waba ngumphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi njalo elilunga leZANU-PF unkosazana Petronella Kagonye laye ukhululwe ngenkulungwane ezingamatshumi amathathu zebail. Ukagonye wetheswa amacala enkohlakalo ayisithupha aphathelane lokuntshontsha lokuthengisa umhlabathi. Abezanu-PF bathi ukubotshwa kwakhe kuveza ukuthi uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo. Sixoxe lomeli weSouthadon edale lephalamende olilunga leMDC Alliance umnumzana Peter Moyo.
Ukubotshwa kwakhe lokho ayisiyonto emangalisayo ngoba abantu beZANU-PF yiwo amaland barons akula omunye umuntu ongamthola ongekho kuZANU-PF oliland baron. So laba abantu babephiwe imvumo yi-G40 ukuthi khona banika abantu umhlaba esingathi yi-free roll ababelayo elizweni. So akumangalisi lokhu ngoba yinto abayijwayeleyo ivele ikwakade bekuyenza kanenge kakhulu okokuthi bangafuna ukuthi babotshwe. Uzabona ukuthi khona ngabantu abeZANU-PF.
Kodwa ngeke simtshayele ihlombe yini uhulumende lamapholisa ukuthi hayi ngempela kukhona okwenziwayo bakhanya bazimisele kudaba lokulwisana lenkohlakalo elizweni.
Udubo olukhona nje yikuthi khona kubotshwa abancane laba nje abakhulu abangathi babotshiwe ngaba ayise drop of water in the sea. Bona sibili abadala sibili abayipho inhlalakatha zakhona yiwo ababulala ilizwe. Kunengi kakhulu okungakhulunywa amapholisa obabona benjena bayakwazi ukuthi laphana kulecala laphana kulecala. So abanengi ababotshwa laba kumakha asili ungapi ngapi akula ngabantu abancane laba kodwa bakhona abantu abadala abayizinto zesikroko. Siyakubonga ukuthi khona bayenza into enhle ukuthi khona babophe abantu abayenza leyo nto kodwa ke ngabe baqalisele phezulu besehla kulokuqalisela phansi. Laba nje okagonye labanye ababili abathathu ababotshiweyo hayi ayisikho nje khonoko kakesi wona abasemahofisi abane ngibakhona yibo abantu asebebuleli lizwe. Sikhuluma siveze nje so kukhona okuningi okwenzakaleyo. Mina into engiyisolayo ukuthi abafana nabomama abancane ababhansi phansi yibo abatshona begijinyiswa ayisikho lokho.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli weSouthadon edale lephalamende njalo ngowebandla leMDC Alliance. Izakhamisi zeCholocho ezihlala zisiba lodubo lokukhukhulelwa izindlu lezifuyo lonyaka ziphephile ngoba zasuswa endaweni lapho okwandise ukuba lalumonakalo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi salumango umnumzana Belief Gawule olilunga leZANU-PF yena othi inkinga enkulu ekhona lonyaka yikufa kwezilimo ngenxa yezulu elinengi.
Abantu sebathuthwa lapha endaweni zazizimbi kakhulu thi kalo mfula ugwayi bakwakhelwa ngaphetheya phezulu lapho okungawela amanzi khona. Kodwa-ke amanzi veloke nxa engaqhubeka lokhu esiba maningi kwezinye indawo kungagcina abantu sebedilikelwa yizindlu ngoba phela kande izindlu zethu eziningi ezomdaka iphansi selisuthi kakhulu amanzi obuma amanzi emaningi kakhulu ikakhulu eTsholotsho izulu selisina suku zonke njalo lisina amanzi vele semaningi iphansi selisuthi amanzi vele semaningi sokudale ukuthi kwezinye indawo kube kwabakhona kwezinye indawo nje lapha kubo phambi kwabombiriya ngale la ngale kubo phansi kanti labo nema mani lapho okubikwe khona ukuthi abantu sebelo dubo sokuthi ukudilivelwa izindlu ngokuthi izulu lakhona selinini kakhulu. So umumo lo nga ungaqhubeka kunjalo izulu lokulisina lesiya phambili kuze silaba lo dubo sinelo olukhulu kakhulu.
Wona umumo weze COVID unjani khona ngapho eTsholotsho?
Umumo weze COVID ukuwabikwa kakhulu ikakhulu ama cases ze COVID asebekhona eTsholotsho. Kwazi se ngiza kutsho ngithi alokho ekhona eTsholotsho ngoba nxa kade kabi kwamalanga lana adlulileyo lakathe seloke alokho ekhona esikukhangelele nje ukuthi ngokuhamba kwezikhathi enxa mhlawumbe kuzabe lokusehla kuba baba labantu sibe abatshonile bebulawayo umkhuhlane lo kodwa ke okwakathe sikhangelele ukuthi enxa mhlawumbe kuzaba lokwehla umumo wakhona ungano uyabanjwa mbijana yiko kukhona njalo abantu bananzelele ukuthi umkhuhlane lo sebenanzelele ukuthi umkhuhlane uyingozi ngoba usubikwa phakathi sobona labanye abantu besifa phakathi kwabo. So kukhanya abantu bazama ukuthi balandele imiyalo ye World Health Organization yabezempilakahle ukuthi abantu bagqoke ama-mask bazivikele emkhuhlaneni basanitize benze konke okudingakalayo ukuthi bazivikele emkhuhlaneni lowo.
Ngokubona kwakho bazayitshaya yini nala abantu?
Abantu bazayitshaya bengayitshayanga bengayitshayanga njalo ngoba kulezinto ezimbili la ukunala kwezulu izulu selinenga kakhulu indawo zethu ezingamanye eziningi ezamahlabathi lapha emhlabathi osumdala izulu lingana kakhulu akuphumi lutho so kwezinye indawo vela kuzokuphuma lutho ngokuthi izulu selibe linenga kakhulu kodwa kube sokusika labo abathole ama-fertilizer ngawo abantu abathole ama-fertilizer balutshwane abatholile ama-fertilizer i-fertilizer yakhona ihluphile ukuthi abantu bayithole yiko okuzabangela indlala kodwa ke abanye laba abalima amagangeni la amatsha hayi bazadobha yiko kukhona sibili lalabo abathole i-fertilizer sibili bayisebenzisa bazadobha.
Umnumzana Belief Kaule isakhamuzi seTsholotsho njalo ulilunga leZanu PF. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi kulekhehla elitshaye umkalo uShingairaivu kungekuba eWest Nicholson wafa. Ababili laba babikwa belwile ngemva kokuba uShingairai ejele umyeni wakhe uPhineas nesikhathi behlakula ukuthi ulivila. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa selaye abaphathintambo bakhe ukuthi baphume le mihlahlandlela yenhlelo zabo ezizalandelwa kuminyaka emihlanu elandelayo. So isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngibingelele kubasakazi bomsakazi wethu, umsakazi wabantu Studio 7 labalaleli bonke. Ngifuna ukukhuluma lapha ke ngiphose lami ngebandla le-MPCT. Okungimangalisayo ngaleli bandla ukuthi kanti o-president abaningi kangaka ngabani. Nxa uMdzuri engu-president, angithi nxa uMakhube engu-vice president kwenele, kanti u-president u-vice laba abaningi kangaka ngabani. Angithi izanu lezaphu zahlangana yikho kwakhanya kusiba labo-president abaningi ngoba omunye u-vice wayevela kuzaphu, omunye evela kuzanu. Kanti laba bakamdzuri abakamonzora ngabani. Nxa umonzora engu-president, uMakhube engu-vice president, kanti mbonani kuqondile. Akudingakali ukuthi kuze kube labo-president abaningi kangaka. Yikho vele sibone ukuthi ibandla leli asilobandla, into zabomonzora lokhu ngamandlwane. Nababulandelayo ababoni ngani ukuthi balandela amandlwane, into zabomonzora lezi ezingelangqondo.
Ninjani bakwethu ku VOA. Mina ngithanda ukuphawula ama results ka grade 7 ukufeyila kwabantwana. Yes, one abafundanga ikakhulu izikolo zasemakhaya. Yeah, akufani lezinye izikolo zasemadolobheni whereby abanye abazali bebe hire ama private teachers ukuthi bafundise abantu ababo. Again, okunye ke yilokho ikakhulu eMathebeleland. I-deployment yabateacher abangazi ukukhuluma isiNdebele e-primary. Kubalulekile ukuthi utisha achazele umntwana ngesilungu. Kodwa ke kwesinye isikhathi kuyadingeka ukubana ke atshintshele elimini lomdabu. So kuzothola ukuthi ke nxa kuyikuthi e-primary kufundisa utisha ongazi ukukhuluma isiNdebele. Yena nguye ofuna ukufunda kusefunde ebantwaneni isiNdebele instead ukuthi azefundisa. Into abona ukuthi lakho kuyacontributa khona lokho ku-rate yokufeyila kwabantwana. Ngoba at the end of the day, instead ukuthi afundise yena sokunguye ofundiswayo ngabantwana langabazali, which is not right. Okudingekayo ukuthi ke nanxa yebo engowesishoneni but ke abe efundile isiNdebele esikolweni anto abona wasipasa, yikho abe sesiba le right okuhamba esiyafundisa lolo limi. Asitsho ukuthi ke bengayifundisa kodwa ke mababe ngabantu abathe basifunda leso siNdebele, kwenzela ukuthi ke abantwana ke bazwisise nxa uteacher ebafundisa.
Mthawazi kaZulu. Injani mahlabe Zulu lonke la elikhona. Siyabona imphumela abantu bakithi yabantwana besikolo engemihle. Manje into engibuze ngihlukumezayo mina ngayo le mphumela engicabanga ukuthi ifanele ilungiswe ikakhulukazi ezisezikolweni zasemathebeleleni. Indaba yemali yababalisi zihlobo zami ngoba mathe ngiyabheka mina ngathola ukuthi ma ngikhuluma nabantu abangothisha kuma-primary schools. Isihlobo kuzisubuhlungu ukuze uthisha ethina imali yesikolo ayiholayo inihola 1,000 rand. Isihlobo labo abantu basifundisela abodokotela, abonesi, amaphayiloti, yonke lento edingakalayo elizweni yabonjiniyela baqala khona laphana kuma-primary schools. Benginombuzo wokuthi kahle yini okufanele yenziwe ku-government yezanu PF ukuze ikunanzelele ukuthi siyisizwe seMathebeleland siyalimala. Ngoba eqinisweni ma singathula singabantu beMathebeleland kakhulukazi, singathula singabantu beMathebeleland siyogcina angazi ukuthi ngingagcina ngathi siyogcina sesifana na. Ngoba ngithe ngiyabheka asikho kakhulukazi eMathebeleland North, asikho nesiyi-1 esikole esinaso even 5% of pass rate. Even 5% of pass rate asikho. Baya emtini kodwa ukuthi umlungu wayesiyafelana esiyabulawelwana bakwana. So kulokho benginesicelo sokuthi ake bephakame babuze nansi lesi salokazi singumnankakho ukuthi kanti kahle kufanele kuze kube njani ukuze isizwe seMathebeleland sibe right. Abeke nabakeneliinge yini abantu bezanu ukubhidliza eMathebeleland. Okuzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi akasekho utisha osaziyo isiNdebele owakithi oqhatshwayo ukuthi azofundisa eMathebeleland. Kube sezibafane nebenkomo, asisenabo abafana abaselusela abangomakhelwane ngendaba yezanu. Kanti izanu iyoze iyenele nini?
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. inkulungwane zezizalwane zakwele Hong Kong zikhangelelwe ukuthuthela kwele Bhilithane lapho ezilelungelo lokudinga ubuzwe khona zibalekela umbuso wele China elizweni laso. Ele Russia seliqalisile ukuhlaba isizalwane salo umuthi wokuvikela umkhuhlane we-coronavirus ngobunengi. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukamnumzana Donald Trump lidale leSenate kuqale izolo lapho abatshitshisi bebandla lamademokrasi abaveze khona ubufakazi bodlakela abathi lwadalwa ngabasekeli bakaTrump ePhalamende ngemva kokutshotshozelwa nguye. Ubufakazi lobu ngoba amavidiyo odlakela olwenzakala ngenyanga edluleyo uTrump ezama ukwalela embusweni ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden. Amagqwetha kaTrump wona athe iPhalamende ayilalungelo lokuthonisisa uTrump ngohlelo lwe-impeachment ngoba sowasuka embusweni. Idale livotile phezu kwalokhu, abaningi bavotela ukuthi iPhalamende ilawo amandla, ngakho udaba lolu kumele luthethwe luye phambili. Ingcwethi zithi uTrump ulakho ukufunyanwa emsulwa ngoba amalunga ebandla lakhe lama-Republicans esimalaye njalo ambalwa kuphela kuyiwo asekela amademokrasi ekuthini afunyanwe elecala. Engadliwa licala uTrump ulakho ukuvinjwa ukuncintisa njalo edinga ukungena yiloba yisiphi isikhundla. Igqwetha lakhe lithi lokhu yiko okuzanywa ngamademokrasi ngoba esesaba ukuthi uTrump engancintisa njalo kukhetho awanqobe. Sixoxele ntatheli zindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Nxa sikhuluma nge-impeachment sikhuluma ngokususa umuntu ongumongameli esikhundleni sokuba ngumongameli. So uTrump akasengunye umongameli welizwe, igqwetha lakhe liqinisile useyi-private citizen, sengumuntu kazana nje. So ukuthi-ke bafuna umsusa kusithi isikhundla sobuthungameli akuzwisiseki, yindlela nje amademokrathi yokutshengisa ukuthi yibo asebephethe sebezama ukwenza abakwehlulekayo ukwenza during i-midterm election yokuthi bemkhiphe uTrump. Angisiboni isidingo sokuthi ukube kusenziwa leyo hearing or ukuzwanelo cala likaTrump. Wehlula sokwadlula uTrump akase ngemongameli, so umongameli omutsha. Amademokrats akhangela indlela yokuya phambili yokumanyanisa ilizwe beqhubekele phambili. Lapha nje ngathi kuchitha isikhathi, but nxa sikhangela ngelinye ilihlo kusikhumbuza ukuthi icala alibone. UTrump wenza akwenzayo engumongameli, wathi akula muntu ongangithinta executive president amandla onke ngelawo, but ke iAmerica ilama institutions avikela idemocracy.
Ngoba ufakazi esibone busethulwa ngabatshutshisi bamademokrasi izolo, singabona yini amalunga ebandla lama-Republicans esebambana lama-Democrats evotela ukuthi uTrump afunyanwe elecala?
Basengaba khona ababili abathathu abangavota lama-Democrats, but ngiphinde ngithandabuze njalo ngoba akuzakhumbula ukuthi emazweni adlulileyo uTrump ephumule esikhundleni akhona ama-Republicans akade sithi azancedisana lama-Democrats endabeni leyo. Kodwa bayamvakatshela uTrump emzini wakhe eFlorida le baphenduka one by one besithi hayi uTrump wayi-right. So ama-Republicans azasebenzisa i-impeachment leyo ukuthi batshengise ukuthi bona babambene, ngoba indaba leyo asondaba kaTrump kuphela, isindaba about their party, iqembu labo lama-Republicans. So ukutshengisa ukuthi bamanyene kwamele ama-Republicans Republicans wonke angavoti lama Democrats ayinise indaba leyi kudlule ngoba it's just a waste of time. Ama Republicans they have to emphasize on that ukuthi hayi lapha sesichitha nje isikhathi sifuna ukwakha ilizwe siye phambili. It's pointless ukuthi ke ama Republicans abamba lama Democrats ekujeziseni umuntu kade umongameli weqembu labo. So ungani bona njengeqembu abala focus.
Umnumzana Simbarashe nempaware intatheli zindaba siziqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uthi amajekiseni okwelapha icoronavirus awathenjiswe ngele China azaqala ukufika elizweni ngeviki ezayo mhla ka 15. Ubhubhe abantu abalishumi lane ngomkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.